isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Le chana njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 18 kumbimbitho 2018 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Ozithi nguye umkhokheli we-MDCT oqotho uNkosazana Thokozani Kube wenze umhlangano labasekeli bakhe kobulawayo namuhla wazisa ukuthi sebehlukene lecele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Ngakolunye uhlangothi umnumzana Nelson Chamisa wenze owakhe umhlangano lenkokheli ye-MDC Alliance emkhoba eGweru. Sizalethulela impumela yemidlalo ye-Premier Soccer League edlalwe lamuhla. Balandeli be-Highlanders, silempumela elizathanda ukuyizwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ozithi nguye umkhokheli we-MDCT oqotho uNkosazana Thokozani Kube wenze umhlangano labasekeli bakhe namhla kobulawayo lapho akhulume khona amazwi akhomba ukubana icele lakhe selehlukene lecele elisekela umnumzana Nelson Chamisa kulandela ukulwisana kwabo bebangayisikhundla esitshiywe ngumnumzana Morgan Tsvangirai. UNkosazana Kube uveze ukubana ibandla lakhe liza kwenza umhlangano wokukhetha abakhokheli abatsha we-Extraordinary Congress ngomabasa. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma emhlanganweni awenzele e-amphitheater kobulawayo labasekeli be-MDCT namuhla, uMakhube uthe sebeqalisile ukucanda indlela entsha engelandlakela lona athe lusetshenziswa kakhulu ngabasekeli becele likaChamisa lanxa engamqambanga ngegama. Wengeze wathi kababuyeli emuva njengebandla njalo uthe kabasoze bazihluphe ngalabo abephula isisekelo se-MDCT ngokukhetha umnumzana Chamisa ukuthi akhokhele leli bandla lanxa isisekelo lesi sikubeke sobala ukuba uMakhube nguye omele elame uTsvangirai.
Sithemba ukuthi sizokhuluma ngezinto ezenzakalayo ebandleni lethu kudlakela lonto abantu abalibonileyo sitshaywe eBuyera sitshaywe emahofisini wakho obulawayo sebesingasavunyeli ukuthi senze umhlangano. So sesithe kakithi sokufanele sokwanele lathi sesithe kungcono ukuthi sibone ukuthi siyazihambela lathi so nokuthi akula muntu oyalelwayo. So namuntu asibuyele sazodeclare lapho ukuthi asingeke sisebenze labantu abaludlakeli asingeke sisebenze labantu abafuna ukuthi bethathe amandla besebenzisa idlakeni.
UMakhube uthe ekuqaleni kukamabasa bazakwenza umhlangano we-Extraordinary Congress lapho abazakhetha khona abakhokheli abafunwa ngabasekeli bebandla hathi okwenziwe nguChamisa.
I-Congress ikhangelele ukuthi siyibize ekuqaleni kuka-April. Asisozi sifuna ukuthi sihangisele kathesi lapho kumele ukuthi kuhlanganiswe khona ama-structures aseyenzile ngesiphangiphangi ekuqaliseni kuka-April. Siyenze i-Congress ngokuthi thina singabantu abahlonipha i-Constitution.
UMakhube uthe njengomkhokheli we-MDCT ngasoze asebenzelane labantu abathanda udlakela abakhetha abanye ngemihlobo kumbe abeyisa abesifazana bona athi bagcwele kucele likaChamisa. Ngaphandle kwabasekeli be-MDCT, umhlangano wanamuhla lo ungenwe ngabenhlanganiso ezizimeleyo abebandla lamapostoli abamanye amabandla aphikisayo kunye leziphathamandla ze-MDCT ezigoqela umqoqo wenhlelo zebandla umnumzana Abednego Bhebhe lomnumzana Obethi Guthu. Umnumzana Bhebhe yena uvumile ukuba ibandla libhekane lobunzima obukhulu. Lanxa abanye besithi sokusobala ukuthi ibandla le-MDCT selidabuke phakathi, abafundisi abazama ukuletha uChamisa loMakhuphe ndawonye ukuthi bakhumisane umlotha bathi basaselethemba. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje umnumzana Chamisa yena wenze owakhe umhlangano labakhokheli bamabandla kumanyano we-MDC Alliance eGweru, lapho akhuthaze khona uZulu ukuthi amvotele. UChamisa uchothoze uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esithi ugcwele abantu abalenkohlakalo.
Corruption is a big issue. Economy yethu ayikhona ukwenza mbeli. Nemawoko nezigunwe zinetswina.
Umkhuba wenkohlakalo ubhahile kakhulu elizweni. Umnotho wethu awenelisi ukukhula uphumelele nxa uphethwe izandla lemino engcolileyo. Inkinga ekhona ngabantu ababusayo ukuthi izandla zabo zilengcino. Bengabamba imali iyanyamathela.
UChamisa uthe uZulu weZimbabwe osebenzela phandle kwelizwe uyadingeka ekwakheni ilizwe leZimbabwe. Wengeze wathi uhulumende omutsha engangena sokukhitshwe iZANU-PF bazanxusa izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe lezi ukuze zizevuselela umnotho.
Pa economy tiri kugadzirisa nyaya skills transfer. Vanhu vakaenda kudiaspora tinoti vadzoka.
Udaba lomnotho sifuna ingcwethe. Abantu abasuka eZimbabwe besiyasebenza kwamanye amazwe sifuna baphenduke lobungcishi babo babuye bezakwakha eZimbabwe. Bekaphenduka sizabanika imisebenzi kunhlangothi ezijeneyo kusiya ngobungcishi babo.
Lawo ngamazwi kamnumzana Nelson Chamisa ekhuluma eseGweru eMkhoba emhlanganweni awenze lamhlanje. Limzwile uNkosazana Thokozani Khuphe uthi sebekubone befanele ukubana behlukane lecele likamnumzana Nelson Chamisa. Kungaba sokuyikho na ukudabuka phakathi kwebandla? Yebo, kutsho abanye, kodwa iyincwadi zithini? Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sifanda.
Abakhokheli bebandla le-MDC abagoqela yena uNkosikazi Khuphe lomnumzana uChamisa nxa bangekela ukuthi baphange bakhulumisane umlotha, bakhulumisane balungise indaba ezibehlukanisayo. Ngibone ngani sesifike esibangeni sokuthi kathesi sebekhanya ukuthi ngempela sebelungiselela ukuqhamuka phakathi. Kodwa angicabangi ukuthi ngaleli thuba ngabe sokwehlule ukuthi bakhulumisane. Ngibone ngani umhlangano kamakhuphe onamhlanje ubungokutshengisela ukuthi laba kade becabanga ukuthi kukhuluma nje izeneze engelabantu abamlandelayo ngemuva ube batshengisela ukuthi hayi laye ulaba abalandeli. Khonokho ngicabanga ukuthi kungaba kulichinga lokuthi nxa sokusiywa enkulunyweni akuphumela etshengisa ukuthi kukhona lapho abahambe khona.
Abafundisi abazama ukuletha ababili laba ndawonye bathi yebo isaqhubeka imizamo yokukhulumisana labo, kodwa bathi uMakhuphe kanya gasafuna ukuyingena le ekaChamisa.
Ye ngibona ngani okunye okungabe kuhlupha ikho khonokho kweZimbabwe ukuthi ika esikhathini esiningi nxa kusuke kwaba le ndaba yokungazwanani kwezombusazwe. Lokhu kusenziwa khona kuwa kwenziwa ngesikhathi sombuso wodlakela owaphela ngo-1980 ukuthi isikhathi sonke kusuka kudingwe umuntu ongumfundisi. Kathi-ke indaba ezinjengalezi zilula kakhulu ukuthi zisetshenziswe ngokushesha nxa zingasetshenziswa abantu abazwisisayo njalo abake baqeqesha kweze kuletha ukuthula phakathi kwabantu abaphikisanayo labazwisisa ezepolitiki. Mbona ngani enye indlela okuqhutshwa ngayo lezo nkulumo ngabafundisi eyokuthi bazame ukuthi nje kube lokuthula kodwa kungalungiswanga isisukusela sendaba. Yikho kwenza ukuthi uMakhuphe abone ngani yena ngeke aphumelele kumbe ngekazwakali kahle.
Alubana lithe ladabuka phakathi leli bandla, ubona kusibalula yini kumabandla aphikisayo ukuthi ethwalise ibandla lezano PF nzima kukhetho?
Ye, ngibona ngani ngendaba yokuthi iAlliance leyisuke yahlangana yabe ngamabandla anganathizanyana, ngibona ngani iqembu elizaphu elingabe liphum elingaphuma elingekho ku-Alliance elizaphuma lingekho-Alliance, ngibona ngani lizathwala nzima ukuthi liqhubekele phambili. Ngibona ngani amalanga ukuthi libe lithola ubusekelo obukhulu azasuka emalutshwane ngesikhathi singena sisiyafika kukhetho. Angiboni kumbela nzima kangako umuntu okhokhele iAlliance ukuthi aphumelele. Nxa ukhangela lokwenza kwabo emalangeni amalutshwane adlileyo, uyabona ukuthi abe-Alliance bazibona beqinile.
Udokotela Nkululeko Sipanda yincwethi kwezombusazwe, sixoxela ekwelengilandi lapho afundisa khona ezombusazwe.
Ngiyabonga baba mkhulu, babelobola usenziwe
manje. Namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, sixoxa lomnumzana Dawuthi Mzizi othi kuhlutshwa ngabantu besifazana kuWhatsApp. Osincedisayo ukuthi sihlaziye lolu daba ngunkosikazi Sakhile Lilene uMadube.
Angisazazi ukuthi ngenze njani, senginabothisa ababili asebebuye bathayisana bengilanda endlini ukuthi hayi futhi bengicela ukuthi sike siyenze baninga izinto abangithumela zona izibezi zabomama lezi ezinile ukuthi ukuthi athi ubone ngiyakuhanyela ukuthi kungenze nje. Abanye laba ngabafuthi ngibashade ngine-2 abazimisele ukuthi ngibashade, omunye lo uthi akhona ukuthi amboleke imali ukuthi ngumlobole. Mina kodwa ngubaba oshadileyo nabantu abakhe, kunzima kakhulu into esiyenza ngabomama.
Madube, akululuza udaba lolu. Nato sibuya lubeka umzini.
Abantwana abaphandle laba vele benza njalo, laba khona apha ekhona bayenza njalo. Sibulaza ku-ofela imali yokuthi hayi nyakufika imali singuphekelezele ngingelobola. Sengizokuthiwa hayi obaba balapha umsebenzi abawazi, sithwebhe yabo ngabezimbabwe. So into enjalo sifuna bona abantwana bekhaya bazibambe. Abanye bangikhona bayehluleka ukuzibamba, umuzi uyachitheka, sibili ahamba athune sehlala nomntwana walapho esebona ukuthi umama amthethe ekhaya. Hayi, so abantu kumele bezame ukuthi bazibambe shuwa, ngoba impilo le iyagcina uchitha imuzi wakho. Abantwana basale besiduvisa ngento nje kuyidlula.
Kunzima lapha-ke baba Mzizi. So-ke nxa kunjalo wena sulandwe ngabantu abaningi kangako bekuthumezela le nyakanyaka zonke lezi, pho ukubamba njani nxa umuntu othetheyo?
Hayi, into le ibuhlungu. Ya, ibuhlungu okokuthi noma abaningi abasezabadwila ivu ukuthi noma kuzeukuthi yakhona ukuriporti into yesifazane emaphoyiseni, abaluvuma udaba lakho ukuthi ngabe uqiniphenisile. Ngikhuluma kanje ngapha esebenzela khona, angisazi nathi izolo kwangikhona ilokuthi nomunye wangikhona lo esengitshela ukuthi ufuna ngumthendile. Namhla wayangithumezela ukuthi umthumezele ama-account number amphosekeleyo mali yokuthi yena abone ukuthi angangenza njani ukuzimise ukuthi athathe ngabe ukuthi yindawo yena uzimise ukuthi angayidinga nangendawo. Into le ithethe kabi ngoba umuntu umnandi ngabe ukuthi wena uzikhulumele wethi hayi sana umuntu ngithandile 1 2 3 hayi ukuthi yena abe nguye okutshelayo. Hayi, kulapho kunzima.
Madube, kumele akubambe njani uthethe phela umzisi?
Ngathathe imali kuphela phone number thumela abantu athenga izinto zekhalo lo nabantwana kade angakwanisa yini ngamabele endlela la agcwele indawo yonke. Kazithathela imali akuze angaboni imsupa dube umnike i-account number kamadube ngapha. Asiphuzi ngabomama abanjalo ngoba angeke ukuthi umuntu angumama umisane lo mntu ngoba uzompromisa ukuthi hayi ngiyakunika imali enjalo. Wena uvele ubone ukuthi ngumuntu olemuli sabantu bakhe okhangele ukuthi abe lekusasa e-right. Wena usho ufuna umuntu umkhiphe endleleni ngokuthi wena ulemali.
Angayithatha leyo mali Madube bathi busela phela.
Hhayi, ubusela olunike ngezandla, onike ngezandla nyabe ngingajontanga Madube. Yabe nginikiwe ndingayinikwa kuhle usegcekeni. Lokuukuthi nxa wena usumfosile wathi hayi faka kunguye othi hayi visa. Hayi, uyasithathela imali uzivele utshintshele namba umbe utshintshele endawo yokuhlala. Yiko ukuthi ukwanze ngoba yena nxa embona ukuthi ubaba umzizi ulemuli ulawantwana ulo nkosikazi yena yale lokhu esenza njalo. Andiyabona ukuthi yiko ufuna ukuchithela omunye umuntu umuzi amchithele ndi angene and abuye kuthwele khona ngaye lapha avela khona akwaziwa nguye yena akathwalanga into ethengitsho. So into embi yona le, ubaba umzizi yena akangavumeli into enjalo. Akhangele imuli yakhe ayikhangele kuhle ile kusasendle.
Baba Mzizi, wena ngwakho ukazi manje uyamtshela ngakho khona okuhumbe uyabuqina ungani uyakufihlafihla.
angumthezi kodwa uthena njekele ukuthi ngathi kunento engahambeli kahle empilweni
indaba ongamtshela
ngoba kukhona njengayizolo khona kahle ngibuza khona ukuthi waye ngathi kule amalanga awuthekisanga angamtshela nje ukuthi hayi kukhona engathi ngawucabanga ngathi ngiphese emsebenzini into engamtshela zona kuphela
hayi-ke kwalamhlanje simalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge umnumzana Dawudi Mzizi kanye lo nkosikazi Sakhilelelene uMadube asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo ngolivalelisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilani
abadala
kwathini ayawutshela wathi salulande
siyabonga Gibbs Dube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu siya kuhlelo lwabasakhulayo lo Mike Wobe we Studio 7
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe njengalokho engilithembisile ngeviki edlule kuleviki siqhubekela phambili sixoxa lomnumzana Nigel Ndlovu ongisakhulayo okhangela ukungena kukhetho kulumnyaka Ndlovu kulento eqhakathekileyo kakhulu esingathintanga ngeviki edlule ugwalo lwakho olutshengisa imininingwane yomkankaso ngesingisi sithi i-campaign manifesto angitshele ngamafushane ngalokho
Ya imanifesto siqalisile ukuyikhukela abantu online kubo WhatsApp and abantu bayayithakazelela imanifesto yethu is an open book it's not like if you are imposer ama ideas yethu thina sithi abantu bemagwegwe labo kumele bebe lethuba lokufaka izinto abazifunayo emagwegwe kuleyo imanifesto imanifesto leyo uyakwanisa ukuyithola ku WhatsApp yikho sizayifaka futhi kubo internet futhi kakhulu thina njengabantu abasha siyayisebenzisa kakhulu i-internet kodwa le viki elandelayo sifuna ukuyenza izinto lamabhuku azabe lamapheni ukuthi abantu bayakwanisa ukuloba ezabo izikhalazo lemicabango yabo ngemagwegwe so asithi ukuthi siphusha le manifesto ku-WhatsApp nakubo-internet siyananzelela kakhulu ukuthi bakhona abantu abangenayo imali yokuthi bengene ku-internet so yikho sizahamba door to door nasemthoveni nalapho kugcwele khona abantu sibakhuthaza ukuthi labo besincedi ngoba i-vision is not about uNigel njengemagwegwe uNigel ukuya njengesisebenzi semagwegwe
kodwa Nigel awungitshele phela-ke ngamafishane ngale campaign yakho i-manifesto yangkhona kuyini okukhona
imanifesto le inezinto eziningi kakhulu sifokasa ungayivula iqalisa ngezibhedlela sikhuluma ngezibhedlela nama-health facilities abomama sikhulume ngendaba ze-information technology sithi thina sifuna ama-digital hub emagwegwe njengoba bengikhuluma nge-Wi-Fi sifuna indawo ezinamakhompyutha for abantwana bemagwegwe bezakhamizi zemagwegwe sifuna ama-sports and arts recreational facilities we are also preaching ngendaba yokusebenzisa i-solar energy ngoba siyananzelela eZimbabwe ukuthi indaba yemagetsi le iyahlupha even ukubhadala yona cash power so sifuna ukuyi-encourage abantu ukuthi besebenzise ama-solar energy le ndaba ye-security indaba ye-crime le-domestic violence emagwegwe kule police station eyi-1 besifuna kube nama-police station at least 4 indaba zemgwaqo eze-infrastructure kule ndaba ye-community fund ekhona kumanifesto leyo njengesigaba semagwegwe sifuna ukuthi sihlangane sibe ne-community fund ezancedisa abantu abaswelayo abasemagwegwe nabantu ababehlelwe izingozi ngizazama nami ngendlela zami ukuthi ngincedise abatsha ngendaba zemidiya ngoba ngile degree le-media studies so ngizasetha aside isikhathi ukuthi ngincedise abatsha abelesifiso sokungena ku-media profession
kunzima na ukuba ngumuntu ongisakhulayo okwezombusazwe njalo okhangela ukuncintisa kukhetho ezimeletho
yebo kunzima ngoba abantu abaningi lokhe bele-party politics emakhanda so wena nxa usubuya njengomntwana njengomakhelwane ususithi usufuna ukungena endabeni zokuncedisa i-development abantu abaningi bayakweyisa kodwa mina le-team yami i-vision ngeyokuthi siyahamba loba kule negativity siyaphambili asikhangeli into ezi-negative we're focusing on the end goal i-end goal ukuthi sonke njengabantu bemagwegwe sinqobe sonke njengabantu bemagwegwe sihlale kuhle.
Umbuzo wami ukugcina ke wonke umuntu okhangela ukuxoxisana ngilawe ukuze bathole ulwazi oluthile bangakuthinta kanjani?
Njengomuntu omutsha ngi-active kakhulu endaweni zabo internet. So abantu abaningi bengangithola efonini inamba ngingayiphinda is 0733 55 1903.
Hayi nacho ngizwile kahle mfethu, isikhathi sesesiphelile kodwa bekuhle ukuba la ukuhlelo. Ngiyabonga kakhulu baba.
Siyabonga kakhulu Budi Mike.
Hayi balaleli, lapha bengixoxa lomnumzana Nigel Ndlovu ongomunye wabasakhulayo okhangelela ukungena kukhetho kulumnyaka. Kwanele kwalamhla, mthwakazi omuhle, masidibane ngeviki ezayo. Oliver Lisayo nguMike Hobe, lilale.
Siyabonga Mike. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngikhangela indaba kaJesu egwetshelwa ukufa. Ngesikhathi esiningi ngathi nathi landelela lindaba yokufa kukaJesu, mbona ngani abantu asithathe isikhathi ukuba sike siyicabangisise. Ngizabala kuJohane ichapter ka-19 verse ka-1. Ithi ngakho-ke uPilato wamthatha uJesu wamtshaya. Abebutho baluka umqhele wameva bawubeka ekhanda lakhe, bambathisa ingubo eyibubende. Beza kuye futhi besithi, bayethe nkosi yabaJuda, bemtshaya. Wabuya waphuma uPilato wathi kuye, khangelani ngiyamkhuphela yini lazo ukuba kangifumani cala kuye. Indaba leyi iqakathekile kakhulu ngoba uPilato wakhangela wahlolisisa zonke izinto uJesu ababemcala ngazo, wafumana ukuthi uJesu wayengalacala. Balaleli bami, indaba yokuqala okumele siyinanzelele eqakathekileyo yikuthi emhlabeni nxa abantu bekwethesa icala kumbe bezama ukukugcona kumbe besithi umubi, akumelanga ufumane wena ulesici. Kumele ukuthi uphile impilo leyo ezakwenza ukuthi kumbe uyimbu umkhokheli esigabeni sakho, kumbe ungubaba, kumbe ungumama womuzi, kumbe ungutitshala, kumbe umuntu olesikhundla. Akumelanga ukuthi abantu bekufice ulecala kumbe abantu bekufice ulesici nxa uphambili ukhokhela abantu. Kuqakathekile lokho. Ngakho siyananzelela ukuthi uJesu loba babemethesa icala amacala ehlukeneyo, uPilate wathi yena hayi, amfumani lutho olubi ngalo muntu. Okwesibili kumele sikunanzelele ukuthi ngabe uJesu wayefunane lecala, wawungasoze kwenze ukuba yena abe yiyo imvana uNkulunkulu azayisebenzisa ukuba ithwale izono zabantu, njalo akwalise ukukhulula umhlaba esoneni. Ngakho lindaba iqakathekile kakhulu ukuthi sinanzelele ukuthi nxa uNkulunkulu ekunika umlando kumbe injongo empilweni okumele uyiphushise, kumele ukuthi ukwenze ngendlela yokuthi uzakwanisa ukwenza leyo nto uNkulunkulu akuthuma ukuthi uyenze, uze uyeyiphushisa ungagwenxanga ngolunye ulutho. Ngabe uJesu kulolutho ayelwenzi lolunye wayengasoze akwanise ukuthi ayegcwalisisa ubizo lwakhe. Ubizo lakhe liyukuthi akhulule umhlaba. Ngakho siyakwazi ukuthi kudala babesinxa benikela imvana ethwala izono zabantu. Kwakumele leyo mvana ingabi lesici, ingabe kumbe ilimele, ingabe kumbe sithi kumbe ingalalile lihlile lihle lilodwa kumbe iqhula, yayingavunyelwa. Kwakumele ukuthi ibe yiyo engalasici, yonke into yayo ibe ilungile. Ngakho uJesu laye bamfumana enjalo, yikho wakwanisa ukuthi ayephutshisa injongo yakhe, ayesiphambanela athwala izono zethu, sithole ukuthethelela. Siyafumana njalo ukuthi lapha uJesu yena bemthuka, bemethesa amacala wonke lawa, ilizwi likaNkulunkulu lithi kazange aphendule. kazanga be umuntu lo ozama ukuzilwela ozama ukuthi hayi akunjalo kodwa simbona ezithulele emelela ukuthi uNkulunkulu abe nguye omvikelayo ngicina ngokuthi kulabo abangabakhokheli sesibone ubugwelegwele obuningi umuntu nxa ehamba abantu bese bemkhombe ngemini ukuthi alo siyamazi uzisela loba eyinkokheli ingabe uNkulunkulu angasiza ukuthi singafunyanwa silensici singavumelana sithwele izinto ezenza ukuthi abantu basikhombe ngeminwe namhlanje akube isifunde singasifunda ngompilo kaJesu efiya esiphambanweni ethwala izono zethu zonke
kuyiphethe mfundisi
sasithandazelini baba igama likaJesu size kulabo abalaleleyo abayiqheswa amajala bona umuntu engawonanga kulabantu abaphakathi kwezinkinga ezehlukeneyo bazikelwe naNkulunkulu bakhiphe phakathi kwalezo nkinga ngegama likaJesu Kristu amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
hayi sibonge kakhulu uNkulunkulu asikusize
lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Cha angkwazi ukulivalelisa abalaleli ngoba ngisakhona kuhlelo silethemba libusisekile ngombhalo kamfundisi. Kwezemidlalo lamhlanje nansi impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe lamhlanje endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Highlanders iposo ichila moya 2, Black Rhinos 1, emdlalweni obuse Baba Fields kobulawayo. Shabani Mine 1, Triangle United 0, mdlalo lo obuse Mandaba Stadium. Ikeps United le Harare City zichane zabhuqana zabhekana umdlalo waphela kwi 0-0. Amahlola nyama ingoma emnandi sitshayela abafana be-Highlanders sibatshayela ihlombe ngokunqoba iqembu le-Black Rhinos lamhlanje ingoma esiphiwe ngusisa senkosi ehamba lozinja ziyamluma ukuziphetha ezosuku esikhangeleyo zihamba phambili unkosazana Thokozani Khuphe uthi icele lakhe selehlukene lecele elisekela umnumzana Nelson Chamisa yena uchamisa ubelwa wakhe umhlangano eGweru lamhlanje kwanelo libalelisayo ngontungamili inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.